Inenge emaphandleni lithi lobanje lithakazelela ukuna kwezulu kulezi nsuku izilimi ezinenge bese zijile emasimini osekudale ukuthi abanye baqale phansi ukulima. Ugogo lethu uNasibando ohlale eNsimbi uthi baqale ukulima ngolwezi nyakenye belethemba lesivuno esihle kodwa umkhathi wasuka wajikisa.
Salima sisithi hayi isikhathi sokulima, izulu laba lisibaleke kwatsha njengesukwini sikwazi ukuthi silima ngoNovemba lapho siyothi uDisemba zibele nezihlakula, so kwasibalekela konke lokhu.
UMasibanda uthi nkulu indlala abhekane layo, ngakho kuthi uhulumende kumele angenele abasize ngokudla.
Ngoba emasimini akunalutho, hambe imali ayikho, siyakudlani phela. Sikhala nokudla, ukudla yiyo inkalakahla. Ngoba siphila kathesi impilo izima, omunye uphila nalokho, omunye nophila nalokho, kodwa kuthiwa qala udle yikho uza kudla khonokuya. So impilo izima shame.
Isakhamuzi semawane uNkosazana Moli Ncube laye uthi kusikhatshana esilandelayo nje uMangoye uyabe selala eziko.
Lokhu sekuzilima kabili lokho sekuyihlakulayo yiko kuqala kwatsha. Hayi indlala kodwa mbese ngazezokokudla njengomumbu. Hawe asidli lutho sibili njengoba libona kunje.
Esigabeni sensimbi lakho umumo awumuhle. Isakhamuzi uMnumzana Elias Dube uthi lobanje kweyakha insimu kuthembisa omakhelwane bakhe basenkingeni enkulu.
Ubungcono bomuntu oyedwa phela esigabeni bungeke buncedisizwe, okutho ukuthi izandla eziningi ezokuncedisa ziyafunakala from different places. Otherwise ungathi ungcono wena kodwa ungeke usupporte phela i-community. Uyabungcono kwakho khonokho okutholayo, but esikukhangelayo ukuthi abantu bangadingelwa indlela zokusizakala.
Uhulumende uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba elomumbo oyeneleyo eziphaleni zakhe. Lanxa uhulumende lenhlelo zokuncedisa uZulu wemaphandleni ngokudla, iningi lithi lokhu kudla kwabiwa ngeziphaqa, kuthi labo abacatshangelwa ukuthi basekela amabandla ezombusazwe aphikisayo bengakuphiwa. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 ngiseNsimbi eGaranyemba.